So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 9 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abaphathi intambo bamanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo.
Abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evele e-Asia esehla OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International, yikho sibesabela khona.
Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana, amanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele micimbi eqoqiweyo inyanga yonale ize iyephela.
Angithi kube UN security liyana ikansi ema-resolutions zawo aye ezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi labo lakhonokho ama-SDGs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abaphathi intambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo. Igcikwane leli elaqhamuka eChina selisabalele emazweni amaningi labulala inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu abantu 3500, lahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Uhulumende weSouth Africa uthi sokulabathathu elizweni lakhe asebehlaselwe yileli gcikwane. Amanye amazwe aselalo abalisa ele-United Kingdom, United States of America, Italy, Australia, Nigeria, Morocco, Egypt, Algeria, le-Senegal. Uhulumende weZimbabwe uthi akulamuntu osefikakale elalo elizweni lakhe. Lanxa kulabambalwa abake bacatshangelwa ukuthi libahlasele, asebehloliwe njalo batholakala bemsulwa. Uthi owesifazana ofike elizweni evela eChina ngenyanga edluleyo, otshone engakafiki esibhedlela seWilkins lapho kuhlolwa khona leli gcikwane, utholakale engelalo. Omunye njalo obevela eThailand usahlolisiswa ukuthi engabe elalo na esibhedlela esifanayo. Sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ngalolu daba.
Sihlalele evalweni ngesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okulekwe egcikwane le-coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa bese kuba nomthelelo eZimbabwe, ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kuyahlolwa emngceleni laphana e-Beit Bridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngapha eSouth Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Beit Bridge, abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nqa umuntu evela eEurope kumbe evela eAsia esehla OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International because kwesabela khona ukuthi igcikwane lingaba khona kodwa imizamo yonke enziwa ngokulimeni ukuthi kube lendlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeborder ebhedi loba yiphi iborder labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo kodwa singazange sikuhlaziyo kumbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspectwa ukuthi bengabe labo igcikwane izindawo ezindani lapho abahlala khona ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle njalo futhi nqabe khona abacatshanyelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane yikho singelalwazi lawo.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo inqabele ukumemetheka kwayo?
Ukhanya uhulumeni weSouth Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hour kuba khona ama-reports abakhona ukuthi uhulumeni wenza. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana lomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane zeSouth Africa ezikhona leChina owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Sekuzwileyo ngaye umphathi ntambo yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane kodwa babe futhi babakhanyele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kimi kakufikanga kumbe kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kuzinge kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani njalo futhi ukuthi nxa zifika lazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxelaye ekhona le kwele South Africa. Ngesikhathi amazwe omhlaba ebenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana International Women's Day izolo, amanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu belemicimbi eqoqiweyo kuyona le inyanga. Umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT unkosikazi Dorothy Bebe uthi abesifazana kufanele behlonitshwe ngaso sonke isikhathi hatshi ngelanga elilodwa nje.
Hayi, thina njenge-MDCT usuku lwabomama lolu silinanze silingebanga eliphezulu ngoba sibafundise kakhulu nokuthi yasukela njani ngaphi okokuthi njengoba nje khathesi sikhuluma kunje. Angithi kube yi-UN Security liyana i-Council ema-resolutions awo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abayenelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi lawo lakhonokho ama-SDGs omama babonakala ukuthi labo ngabantu abananzwayo. Njengoba omama yibo omama abayenza abantu abakhona emhlabeni, silama-presidents, silama-doctors, lama teachers silabantu abanjengami so abakhuluma bengaphandle kwelizwe khonale esizicada ngabo kodwa bonke laba bantu basuka esizwini lamama. Okokuthi ngakuthi nxa ngabe sibili kuthiwa wona ama-presidents abelizwe ayakunaza lokhu kuzafikiliyeni u-8 lo ahlabe yi-holiday bonke abantu bathene be-celebrator ukuzalwa kwabo ngabonina bekukhulisha ngoba umama nguye osuka lo mntwana phansi esesisini la engakwazi ukuthi umntwana kumbe kuyini kodwa azabe kwazi ukuthi umntwana esembelethile khona esaziya ukuthi hayi ngibe kungumntwana futhi echithekelwe kwigazi eliningi ehambe phakathi kobuhlungu obuningi ngesikhathi ezicisa.
Lapho lifundisa abesifazana lokhu umbiko wenu beliwuqondise kubani?
Umbiko wethu besiwuqondise kubaphathi belizwe yilaba abanye mama abasezikhundleni eziphezulu ukuthi labo besikole ukuthi basize njengoba bona beyiba abakuze abagunda ama-shoulders abo njengoba abaphathi belizwe abaningi uyakwazi ukuthi ngabantu abangamadoda. So into ethina esiyifilayo njengabomama bona be-don't feel it. IZimbabwe i-80% yabomama bakuma-informal area. Omama bathola behlezi elangeni bethengisa bengaphansi kwamaplastiki bemetha lizulu bezama ukuthi iimili zabo bakhulise iimili zabo abantwana baye esikolo. But izinto zonke zona lezi akunamuntu ezimanzayo ukuthi fila imama isebenza kanjani. Esuka lapho umama uya ngekhaya, esuka ngekhaya kumele abone ukuthi ngekhaya kuyadliwa kuyembathiwe. Ekuseni abantwana bayavuka bayageza lafika isakhe yona ubaba ukuthi ayinhloko yomuntu kumele ambone ukuthi esemsebenzini udlile yini loba esengekhaya njengoba bemsebenzini ngasese. Kuyini okungavuka kudliwa nguye phasa labo egokini eqonda indawo yona.
Lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokungumthetho ukuthi bonke abantwana baye esikolo se-Early Childhood Development bengakayi kusifundo sokuqala u-Grade 1 njalo befunde baze bayifika ku-Form 4. Abazali abazayekela ukwenza lokhu bazafayindiswa amadola azinkulungwane ezine lamakhulu ayisithiyagalombili $4,800 kumbe bevalelwe entolongweni okweminyaka emibili. Umthetho lo uthi kufanele uhulumende anikeze abantwana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary wear asetshenziswa ngamantombazana. Njalo, la mantombazana la engaxotshwa esikolo nxa ekhulelwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikliniki esanda ukwakhiwa eLupane eChongogwe isiqalisile ukusebenza. Umnumzana Christopher Chuma, u-Chief Executive Officer we-Lupane District Council, utshele iphephandaba leli ukuthi sokulabongi kuleyo kliniki, yona engeyesibili enkulu kulesi sigaba, kukanti kusalungiswa impahla zokwakha eyodongamunzi. Okwamanje, kesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7, abasithumela wona nge-WhatsApp.
Mabawuyeyema ngikhuluma nje eLupane, eLupane Plumtree Cholocho, Gwanda Bedbridge Victoria Falls. Ngiwahamba emofisini kusebenza abantu beshoneni, thina abantu besindebeleni asibela umhlaba. Umsakazi ngicula lengoma, ngicula ngendlela ebuhlungu ongajabula. Isilane South Africa asikho ngenjabulo, silapha ngokuhlukunyezwa.
Ngiyalibingelela lokho ebingelele imuli yakokhuphe yonke, bingelele nenkosikazi lami lakongwenya labantu abami abase homestead bonke ngiyababingelela. Mbingelele lo mlawuzi Themba wathesa ulalela u-Studio 7 lobabusajanti walalela u-Studio 7. Ngiyababingelela lobabusabusane ngithi hayi ngeza mdala sabusane, don't worry, ungakhali mdala wami, ngiyakubingelela. Hayi asibekezeleni zabaright Zimbabwe. Mina sehabroni kule Botswana.
Bonani sanibonani, eyi hayi bantu bakwa-Studio 7, i-corona leyi hayi izasenzela ukukhulu, thina vele sivele sipheli.
Sanibonani ku-Studio 7, siyanibingelela, siyanibingelela bonke othumele inkomo nabosithandekile emhlanga. Siyajabula ukuthi manje nisinikeza umsakazo wazi ukuthi uveze yonke into e-wrong ne-right eyenziwa i-ZANU-PF. Futhi manje siyajabula kakhulu ngoba eyasekhaya i-ZBC i-TV yezano kuphela yayiveza izinto zabanye abantu. Kukhulunywa ngezano nomlangako nabantu bakhe. Siyacela ukuthi manje sicela ukuthi abantu bakithi abase South Africa nakwamanye amazwe bazame ukuthi next time akuthi kuyavotwa, sizameni ngobuningi siphumeni siyovota, sikhipheni lo hulumente wencindezelo. Abantu bahlukumezekile, sizameni sonkeni siphumeni ukuthi ningoba vele bayarobha noma bengarobha kodwa sibe namanumbers ngo-2023. Siyanxusa ukuthi hayi asihambeni siyovota. Futhi okunye iZANU-PF yeke ukusebenzisa umakhuphe ukuthi izothola amavoti ngayo. Same thing abayenza ku-Jonathan Moyo. Wathi uyavula iqembu lakhe uzimele yedwa eCholotho, abantu bagijima bamvotethi, hhayi umuntu wakithi lona. Athi amavoti lana ehambisa kuZANU. Wenze kahle kakhulu uDonald Trump, wathi yena hhayi no, ama-sanctions awangeze. Mina ngifisa ukuthi ngabe babhanwa bengayi nje kunoma iliphi izwe. Ngabe uyangezelela futhi lama-sanctions. UJoseph Chuma uthi yena yeyi wathwathi ama-sanctions arongo. Uthi yena uyajabula ukubona amasotsha ebhizi etshone namaphoyisa bebhula abantu bengenzanga lutho. Kunjena nje ama-opposition awavunyelwa ukwenza imihlangano yawo. Amaphoyisa aqashelwe ukuprotect umphakathi, aqashelwe ukuprotecta mina nawe. E-South Africa amaphoyisa ngawomuntu wonke. Iphoyisa lingashaya umuntu kabuhlungu liyaboshwa. EZimbabwe angeke lizeliboshwe iphoyisa kusho ukuthi anikeziwe igunya lokuthi nobaba bashaye abantu. So that's why benikezwa ama-sanction. Another eyinto futhi umthethosisekelo abawulandeli.
Mina nguPhilani Ndlovu, umlandeli omkhulu we-Studio 7. Uhlelo olumnandi ma ubheka isizwe se-South Africa eMzansi. Abantu ngabheka abantu abanamaculo kakhulu ngamaZulu. Now ngomdabu kwethu nasidabukaphi kathi singamaZulu nathi angithi. Now banakho ukuthi ba-access ama-instruments, ba-access ama-sponsor. Thina ngapha siyakwehlulela kunokho. Kanti ba singaphakami bakithi isizwe sakithi nathi siphakamisane nje. Italenti igcwele kwamthwakazi nokwazi lokho. Singesinye sesizwe emhlabeni wonke jikelele esiqhakazile kakhulu. Ngiyabonga msakazi omuhle, uNkulunkulu akwenze kahle.
Lona nguPhilani uFokamlevo. Concern yami naye lapha ukuthi ngizabethi babophile umeya waseFalls, eVic Falls uDlamini. Angivumelani nakho kunokho ukuthi bambophe kuright ye, angigqugquzela umkhonyovu kodwa ke bona kunini belokhuza abantu laba betshontsha besidla indlu zikahulumeni zingavunyezwa. Kodwa namhlanje ngingawulungu umuntu we-MGC. That's why bimbopha namhlanje umkhonyovu uyaqala namhlanje izwe linje libheda linje linganalutho libolile linje akusiyo kutshontshe babekwenza khonoko bona.
Mthandukwana ngithi mina lokhani okhulunywa ngaiZANU PF besenza amahlaya okuthi ama-Americans basiphe ama-sanction ngenxa yokuthi bathathelwa umhlabathi akusebenzi konke lokhana. Izama nje zokuzama ukuthi bavale ubunke ababenzileyo. Mina ngishayela uthamba izandla nama-Americans ukuthi na bayenze kahle ukuthi banikeze izwe lezimbabwe ama-sanctions ukuze abathungameleli bethu bakubone ukubana into abayenzayo ayikho kahle. And bona ababathungameleli sibakhethanga thina abantu, cha bazifakile bona nje njengeZANU ngoba basihlala besifaka vele bona. Abantu behlupheka kangaka elizinto leli laseZimbabwe, angazi-ke ukuthi kuzophitha kanjani. Kodwa-ke kumele bafunde bona abantu bakubone, bayeke ubunke, bayeke uziphakamisa ngento ezingekho, bona behlupheka kanjani eZimbabwe.
Lawo ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook uVOA Ndebele lapho esande ukulive streama khona. Namhlanje ke asilive streami ngoba imitshina yethu ayivumi, kodwa lesilokhu sisazama ukuthi si-live streame. Ngeke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu ababulewe ligcikwane le-coronavirus e-Italy lifike kumakhulu amathathu namathumi ayisithupha lasithupha, i-366, okulinani elilandela ele-China ngobuningi lapho igcikwane leli elaqhamuka khona. Ngalokho, ele-Italy selivale esinye isigaba salo ese-Northern Part, lapho kule ndawo ezibizwa ngokuthi Lombardy, le-Milan, le-Veneto. Njalo ukuhamba-hamba mahlayana kulezi izigaba kusavunyelwa kuze kuyefika inyanga ezayo. Kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ele China selivimbe ukuthenga lokuthengiselana inyamazana zendle kanye lokuzidla njalo amanye amazwe asekhuthazwe ukuthi athathe inyathelo elifanayo lanxa kungakazakali ukuthi igcikwane leli labangelwa kuyini. Kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokuphathwa kwenyama yenyamazana zasendle eluhlaza. Eminyakeni edluleyo sokwaqhamuka umvimbano wengulube lenyoni, iswine flu le-avian influenza kwele China ngenxa yenyama leyi. Osanda ukukhethwa ukuba ngumongameli we-Afghanistan, umnumzana Ashraf Ghani, lobencintisana laye umnumzana Abdullah Abdullah balungiselela ukuzifungisa kulesi isikhundla emicimbini ehlukeneyo lamuhla ngoba ilola lo esithi nguye owanqoba kukhetho. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe e-Afghan Election Commission ithe umnumzana Ghani nguye owanqobayo, kodwa umnumzana Abdullah uyakwala lokhu njalo uthe laye uzabumba owakhe uhulumente. Kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ukuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ziyaphatheka na kwezombusazwe kulawo mazwe ezihlala kuwo. Abalelungelo lokuvota bayavota na kumbe bazizwa bengayisibo balawo mazwe? Sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
AmaZimbabwe into okumele ukuthi uyinanzelele iyile. AmaZimbabwe angaphandle kwelizwe, kulamaZimbabwe abantu abavele bebethanda ezombusazwe. Bakhona siyababona hambe eAmerica, hambe eCanada, woZengland bangamakhansila, you know, abanye sibeke bazama lokuba ngama-MPs khonapha e-UK. Silabo baningi. So izizalwane zeZimbabwe zingaphandle ziyangena sibili, zikhona umhlelo zombusazwe zona ezikhona. And kusobala ukuthi bonke abantu lapha abahleli khona ngokuhlala kwabo ngabantu abaparticipatayo sibili kupolitics. So ungakhangela eCanada, angithi sike sabona ngomnye umnyaka kukhethwe uMacharles esengukansila. England khonapha bakhona hlabo mbhena, you know, bakhona abanye abehlulekileyo ukungena oJigwada khonapha and so on and so forth. Kodwa ngabantu esilabo bamaZimbabwe simply they are participating, bakhona kupolitics.
Sisabona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zilandela okwakusenzakala khona ngapho ngohlelo lweBrexit. Singathi ke ngapha ngokhetho lweMelika baningi abalulandelayo.
Hayi, baningi sibili izizalwane zeZimbabwe, uyasifica indawana zonke nje. Bakhona indaba yeBrexit nale kade beyilandela sibili kabanzi. Bayalandela inhlelo zonke ezenzakalayo, kungaba seAmerica, kube seCanada, kube mainland Europe khonapha. Uyafica amaZimbabwenzi siyalandela kakhulu.
Kambe lokho kungabe kusitsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezixexebuka kakhulu kokwenzakala elizweni labo?
Angikholi ukuthi kuxexebuka kakhulu, ngoba uzananzelela ukuthi bonke bona babantu abafica bebekhona kwezombangazo obeparticipator betshengisela ukuthakazelela ukungena kuzo indaba zombusazo zonezi, ngabantu abavele lekhaya bayakwenza khonokho. Bakwenza belapha, balama-political party abehlukeneyo, ama-political party akhona asekhaya. So ngabantu abalama-political parties abo lapha abawasekelayo e-Europe khonapha kumbe lapha abahleli khona, kodwa nekhaya kukhona abakwenzayo.
Lo mnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxela eseBhilithane. Ngesizwe umculo weqembu uNobuntu elabesifazana abazithi ngobabes bembobe ngoba begxile kulomculo, basanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards ePersonality of the Year. Yamukelwe ngabanye phela ngoba bona besabhodabhoda lamazwe beqhuba umsebenzi. lapho sikhuluma ngamalunga leli qembu abalisa uJoylin Sibanda, Thandeka Moyo, Heather Dube, Zanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Sake saxoxa labo konalo umsakazo. Asizweni ke umculo wabo othi inganekwane.
Kolobecha,
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 Gutala Gutala,
Kolobecha,
Izinana
Kolobecha,
Zonke
Kolobecha,
Gutala
Kolobecha,
Kutrawa
Kolobecha,
Izidala
Kolobecha,
Zonke La
Kolobecha.
Kolobecha,
inganekwane sikhuluma ke ngoJoylin Sibanda, uThandeka Moyo, uHeather Dube, uZanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Bona abasanda ukuwina i-Personality of the Year kunama awards. Siloqeba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Sikhumbula ukuthi abaphathinta bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla eTanzania becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni akumhlubulo weSADC. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.